umgcinihlalo wenhlanganiso yeBotswana Bus Trucks and Taxis Association umnumzana Brian Moyo uthi sokulo kufuthelana okubi phakathi kwabatshayeli beBotswana labeZimbabwe phezu kodaba lokubanga abasebenzisa izimota zabo emangweni ophakathi kweFrancistown leRamokgwebane. Umoyo uthi ubudlelwano sebehlile kakhulu labanye babo beZimbabwe abangela maphepha okuthi imota zabo zithwale izihambi. Sobeke bazama ukukhulumisana labeZimbabwe ukuthi bayekele abakwenzayo ngoba kulakho ukudala ukuqhamuka kodlakela noma nje bona bengafuni ukuthi abantu balwe njengalokhu ukwenzakala kweSouth Africa, kutsho uMoyo. Okumele kwenzekela ukuthi abeBotswana bathwala impahla lesihambi kusuka eFrancistown kusiya emngceleni wePlumtree bese bededela abakobulawayo abaqedisa uhambo, kodwa omalayisha bona bathwala ukusuka umango wonke usuka eFrancistown besiya kobulawayo. UMoyo uthi ukhathazwa ukuthi omalayisha labo bathwala konke impahla efana lamafutha ezimota lezihambi emoteni yinye ngoba lokhu kufaka impilo zabantu engozini. Amapholisa aseceliwe ukuthi aphathise ukubopha abazatholakala besephula umthetho. Omunye wabomalayitha umzana Gabriel Sibindi uthi kulezinsuku akulula emangweni eFrancistown kanye leBrampton ngoba abalemijova esemthethweni besidla amalahle.
Sizama ukuziphilisa, bekuphileka kodwa khathesi sekunzima ngoba laba abalama-registered taxi sebekhinga besithi sibathathela ibhizinisi. Amapholisa akupha itikiti le-3000 uma engakubamba kuthobisa okungekho emthethweni.
Wakule Botswana olemota ebhaliswe kusemthethweni umnumzana Kahiso Kinosi uthi ibhizinisi yabo isiphansi nxa bathoba okungekho emthethweni.
This problem has been escalating. So
sathi nasibona kufanele ukuthi sifike lolu daba emapholiseni kanye njalo sixoxisane nenhlanganiso yethu yama-Taxis Association ukuze sizame ukuqeda udubo lolu.
Izihambi sezilutshani oluhluphekayo ngesikhathi indlovu ezimbili zisilwa, abanye abanjengomnumzana Andreas Sibanda besithi udubo lwezimota ezihamba kusemthethweni ukuthi zibashiya emngceleni weplumtree bona beyabe besindwa zimpahla kukanti omalayitha bayabafikisa kobulawayo.
Usuphoyi ukuthi amakhombe asithiya eborder noma usiya kobulawayo abasavumi ukuthi sigade noma yiphi imoto bese sithi kumele sigade ama-registered khombe. Kodwa usuphoyi lwakhona ukuthi abasemthethweni bayakuthiya eborder noma wena uthwele impahla eningi.
UMoyo yena uthi inombolo zitshengisa ukuthi kunemota zabomalayitha ezifika ama-40 ezingena zizothwala abantu lempahla eFrancistown ngelanga. Uthi imizamo yokukhulumisana labayephula imithetho ungathi yehlula, yikho bagcina bekhulumisana lamapholisa ukuthi baphathise. Ngingumathini Ngwenya, oyindaba ze-Studio 7 Zagon kwele Botswana.